Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni ye Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNcwabakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona ku First Republic ngo 2014 ithe ngusohlalo kasibona ngenguquko imithi beloyishota ezibedlela ifunduleke sehle siyaphansi.
Bayakhala abantu eZimbabwe ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit kulabanye abathi umnankagwa kafanelanga ukuphatha isikhundla somgcini isihlalo womanyano lo.
Vele abantu bathole ukudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa.
Inhlanganiso yeFuseNet ithi kulabantu asebephelelwe ukudla emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika bacela uncedo ngokuphangisa. Abaphathi bezikolo sebebophise abazali abehluleka ukuhlawula imali yabafundi e-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala eZimbabwe ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi uhulumende weZimbabwe obathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo. Kulabantu abavalelwe e-remand prison abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha abacatshangelwa ukuba babefuna ukuphazamisa umhlangano lo ngokutshengisela emigwaqweni besola indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokunye okuhlupha uZulu. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Briggs Bomba laye uthi uphose wathunjwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma namuhla emphakathini ekolitshini le-University of Zimbabwe ku-public lecture esethula okumayelana le-SADC. Kuningi okwenzakala eZimbabwe namhla lakusasa okuhambelana le-SADC Summit. Enye inkokheli ye-SADC egoqela umongameli Samia Suluhu Sahasan wakwele Tanzania, umongameli Francis Chakwera wakwele Malawi lomkhokheli kahulumende wakwele Lesotho umnumzana Samuel Matekane sebefikile eZimbabwe. Akwaziwa ukuba umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uzahamba eZimbabwe kumbe hatshi kule mbiko ethi kahlelani kuhle lohulumende kaMnangagwa. Kudaba olufanayo kulezi zalane zeZimbabwe ezithi ilizwe leli akumelanga likhokhele umanyano we-Southern African Development Community ngoba kubikwa ukuba lephula ilungelo loluntu. Kodwa kulabanye njalo abathele eZimbabwe kufanele liphathe isihlalo somgcini isihlalo we-SADC. Gobiga uAnastasia Ndlovu.
Banengi abathi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe isikhundla somgcini isihlalo womanyano lo ngoba uhulumende wakhe ubopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo. Bathi ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 166 abagoqela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abalwela ilungelo loluntu labanye kwephula iziqondiso ze-SADC Treaty evikela bonke abantu njalo ebanika amalungelo okutshengisela ngokuthula lokulwela abakufunayo kwezombusazwe lokunye. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Bester Willie Magwizi owalwa impi yenkululeko ekuzaphu.
Akukhathalekile ukuthi ngubani oyabe vukusa ngasona leso sikhathi. Kodwa ke ukuhlangana kwamazwe e-SADC kungamazopha, asiyonto yomuntu ukuthi singagijima ngakho sizitsha isifuba sithi senze okwe-SADC.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala othi kumele eleZimbabwe liziqoqe lilungisise njalo ubudlelwano lamanye amazwe ngoba konakele elizweni.
Akhangele langomnotho welizwe lo olokhu kusiyaphansi siyaphansi njalo akhangele lokuthi uyalungisisa abanye ukuze bamphathise njengoba kade sesesikhathi nisendlala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi akulalutho oluzaguquka eZimbabwe.
Sakubona ku First Republic ngo 2014 ithe ithengi sohlalo kasibona ngenguquko imithi beloyi shota ezibedlela ifundo lekisehle siyaphansi
osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Benon Ncube laye uthi akuna nguquko ezakwenzakala eZimbabwe ezaphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC okomnyaka owodwa uthi inhlanganiso le kayiqedakali lokuthi yenzani kwezombusazwe ikakhulu ekulungiseni okufiswa nguZulu
indawo esithi sihambise izikhalazo zethu siyakhala leyo ndawo ithi yona lo muntu elikhala ngayo nguye sifuna abe nguye sikhokhelayo
olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ekwele South Africa u-advocate Dumisani Leya uthi umnankagwa akumelanga akhokhele iSADC
iSADC yona i-department yayo SOM eya monitor ama elections adlulayo yatsho ukuthi umnumzana umnankagwa lebandla lakhe lezanu PF baqilibezela
umnumzana Gift Ostalo Siziba okunhlanganiso ebunjwayo eBlue Movement usekela amazwi kaNleya
report yeSADC yakhipha sobantu bomkhethalizwa ngendlela esemthethweni
kodwa abakubandla lezanu PF bathi umnankagwa ulelungelo lokuphatha isikhundla lesi loba kunabanye abakhonona besithi wephula ilungelo likaZulu umnumzana Admire Tondirai Masikati uthi kunengi okuhle okuza kwenzakala eZimbabwe umnankagwa engaphatha isikhundla lesi
ikakhulu kwezomnotho ku-infrastructural development kubudlelwane namanye amazwe ngoba yiyo eyabe isibambe indambo zakho konke kuyabe kusenzakala
ukhansila ka-Ward 26 umnumzana Mpumelelo Moyo okhokhela ikomiti yezemali kukhansili yakobulawayo ulombono ofanayo
lokho kuyenza ukuthi infrastructure yelizwe iphucuke njalo i-GDP ngalelo from 17 August 2024 izabe ikhwelile eZimbabwe ngoba abantu bazabe besithi bespenda besebenzisa izimali zabo khonapho kusummit naleyo
abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi uhulumende kamnankagwa ukhahlameza uZulu njalo waqhuba ukhetho olwalungakhululekanga nyakenye okuyinto ehlupha abantu beZimbabwe ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
abaqhuba ucwaningo lwezokudla langesimo somkhathi abefemine early warning systems network ifusenet bathi imizwa eminengi esemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika kayisela kudla okweneleyo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino ithi sokuphelile okwavunwa lonyaka ngakho-ke abantu kabasatholi ukudla okweneleyo ngelanga emazweni afana leZimbabwe Zambia lamanye ifusenet ithi abelezifuyo labo sebeqalile ukuzithengisa ngenxa yokusolakala kwamadlelo kanye lamanzi izifuyo lezi sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu ifusenet ikhuthaza uhulumende abaphathisayo labanye ukuthi baphangise ukubuthanisa usizo lwabalambayo njengoba bebaningi abadinga ukudla lonyaka kuze kuyefika ekuqaleni komnyaka ka-2025 inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program layo ithi ayikenelisi ukubuthanisa imali edlula izigidi ezingamakhulu amane amadola eMelika $400 million eyokuphathisa abalambayo emazweni ayisikhombisa asezansi yezwekazi le-Afrika ithi okwakhathesi sibuthanise imali yesilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini i-20% kuleyo edingakalayo uhulumende weZimbabwe yena uthi unike abantu ukudla bedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.1 million kunyanga ezintathu ezedluleyo ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube
akumangalisi isimo leso isimo esisilindeleyo kakhulu ngokuba izulu alinanga isomiso sibambile ngakho ke vele abantu bathole ukudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa ngoba kwakulindelekile vele ukuthi ukudla kuzaphela abaningi vele kwabaphelela kudala kakufikanga kuyelu August kumunye abanye vele abazuzanga ngakho ke isimo sakhona sibe sibi kusuka vele umnyaka uqalileyo la nyakenye bekuvele kungamanga kahle ngabo December kubo November laphana bese kuyindlala zodwa
usizo selukalisile na ukufinyelela uZulu ikakhulu oluvela kuhulumende lezinye ihlanganiso
yebo sekulokudla okufinyeleleyo ebantwini okuvela kuma NGOs athile lokuvela kuhulumende kodwa akakweneli ngike ngafika endaweni eziningi ngafica ukuthi ukudla okunye okufikileyo bekungamanga kahle kukhona abanye abathola amasaka ayebolile phakathi okunye kwakhona ngakho-ke kutsho khona ukuthi basese le ndlala enkulu kuyadinga ukuthi inhlanganiso zonke zibambisane
pho njengoba i-World Food Program isithi ayenelisanga ukuthi buthanise yonke imali edingakalayo ukuze kuphathiswe abalambayo kuza kuba lomthelela ongakanani lokho
lokhu kuzaba lomthelela omkhulu kakhulu ngokuba imali iyadingeka ukuze kube lokudla kodwa-ke njalo ziningi insizi emhlabeni kulezimpi esezidale iziphephelo eziningi kakhulu ezidale indlala ngakho-ke imali ivela kwabalutshwane kanti isimo somnotho emhlabeni ngasimanga kahle umhlaba wonke jikelele ngakho-ke esiphaleni lapho kucutshwa khona imali isinciphile sisilela ngakho-ke indawo ezinjengakithi ngapha lazo zizahlupheka ekutholeni imali ngakho-ke kuzadingeka ukuthi ohulumende bangapheleli kuphela ekuthini i-World Food Program iqoqode iminyango labo kumele bagijime bakhiphe ezikhwameni bamise okunye lokho okudla imali okungancediyo abantu babe lokudla kuqakathekile ukuthi kwenziwe ngaleyo ndlela
Umnumzana Efidlela Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo Izakhamizi zeWange ngaphansi kwenduna uMvuthu zithi sezilotshelwe incwadi ngabaphathi bezikolo bezethembisa ukuzithathela impahla ngenxa yokungabhadali imali yabantwana besikolo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zalotshelwa incwadi ngabaphathi bezikolo ezigoqela iVulindlela, iChimbombo, iNdlovu, iChidobe, Bethesda lezinye ngesizathu sokungakhokhi imali yabafundi okwebanga elide. Izikolo lezi zathumela amapholisa esigaba ukuyanika abazali incwadi lezi. Bebuzwa ngembangela yalokhu, unkosikazi Mary Mpala uthi kala mali njalo emavikini asanda kwedlula wehlelwe yisiga. Kulesikwelede semali yabafundi ischool fees esifika ikhulu lamachumi amahlanu emadola emelika $150.
Bengifuyile wakathi ezingahlaselwa ngumuntu owayephambele ingqondo wafika wabulala imbuzi zami ekhaya. So ngangikhale ukuthi ngizathengisa ezinye zembuzi zami ngebhadala esikolo. Senginowaya sakwazi singenze njani.
Unkosikazi sikhululekile Ncube laye ngomunye wabaphiwe incwadi ngamapholisa esigaba lesi bafuna akhokhe imali yabafundi abayisithupha loba yena esithi kala mali.
Ebengicela ukuthi abana kumbe bayandobhela at least one yena lo ngifake kubhimu. Khathesi kunje omunye ngimrejistele ngemali yesikwelede eklabhini. Anyikwazi nokuthi ngiyathathama imbuzi senzelele 3 benzama ukuthi ngithengise khonokho ngingavela nguvani ngithi ngiyathengisa sengingumuntu nje.
Unkosikazi Shayelini Mathe weChisuma ubhekane lesikwelede esifika amachumi ayisikhombisa samadola emelika $70 uthi baphiwe inyanga ezintathu ukuba bebhadale isikwelede lesi usephelelwe unkosikazi Mathe. Kodwa uMathe uthi isigaba lesi kasilandlela yokwenza imali ucela dokuhulumende ongu-proportional representative council eChisuma unkosikazi Sikhanyiso Moyo uthi indaba yamafizi ilukhuni ngoba incwadi zathi kungedlula inyanga ezintathu uyasiwa komlisa.
Umlisa la uza kunika i-certain inyanga ukuthi kumele ubhadale ngazo. Xa ungasakwanisanga sebethatha izincwadi sebekunika amafomu sebefila amafomu ama-debt collectors. Sikhuluma kunje esidobe secondary baphiwe.
Ukansila omelele zizakhamizi umnumzana Given Moyo uthi uhulumende ngabe uyangenela njengoba minyaka yonke yokhetho ehlala ethembisa imfundo yamahala.
So i-free education yaleyo ifanele ikhangelela abantu abanje abalenswelo ezijejene kakhulu abantu basemaphandleni. Ngoba yena lo muntu uyabezelile abantwana ngokuzala lilungelo lakhe. Kodwa uma esemzela umntwana ehluleke kwesinye isikhathi ukuthi bamhambise esikolo ngenhlupho ezijejene ezibala indlala ezibala bona ubuyanga nje bona generally.
imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule kodwa emhlanganweni wabaphathi bezikolo owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls abaphathi bakhala ngokuba uhulumende ngaphansi kohlelo lweBasic Education Assistance Module kumbe iBIMO kakhokhi imali yabantwana njalo isikwelede lesi sesiphezulu kakhulu okugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ephansi umnumzana Tore Rai Moyo wakuvuma ukuba kulenkinga ekubhadaleni iBIMO kodwa wathi bayalungisa wakhuthaza abaphathi ukuba behlise inani labantwana abaphansi kohlelo lolu esithi labo badonsa nzima wabuye njalo waqonqosela ukuba abafundi akufuzanga bexotshwe ezikolo ngenxa yokuswela imali yeschool fees ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane we-monkeypox usumemetheke okokuthi sekumele umhlaba wonke jikelele uqaphele njalo uphathwe njengophuthumayo. Okwamanje usufakwe kuzinga elifana le-COVID-19. Umkhuhlane lo ubonakala ngamaqhubu amancane uqhuqho ukukhwehlela lokuginqa kulabo ababanjwe yiwo. Okwamanje sekulabantu abafika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo osubulele abedlula kancane amakhulu amane lengxenye 461 emazweni achiyeneyo. ELeRussia lithi selisuse abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esabeleni seKursk. Kulelo lizwe esesithunjwe libutho le-Ukraine elilensukwana lingene kuleyo ndawo. Okwamanje le-Ukraine lithi selihluthune isigaba esikhulu njalo liqhubekela phambili lisehlula ibutho lakweleRussia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, ozancintisa kukhetho lukamongameli weleMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza kwenza umhlangano lomongameli Joe Biden namuhla bememezela uhlelo lukahulumende olutsha olokwehlisa imbadalo yamaphilisi lentengo yezempilakahle. Ngakolunye uhlangothi ozancintisa emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump uza kwenza umhlangano lentatheli izindaba eNew Jersey lapho akhangelelwe ukuchothoza unkosikazi Harris. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Jabu Moyo ngalolu khetho.
Ukhetho lweAmerica lwandise ukukwazakala sokusiyaphela nxa sesingena kubo-October njengoba i-election ingonovember. Okwamanje ku-August abakaba bile-debate. Asikezwa ama-policies ngapha kubaba langapha kumama. So okwamanje kuthabelelana nje iqiniso lizaphuma sokuya phambili.
Ama-debates okhuluma ngawo kumbe ingxoxompikiswano lezi ubona zilakho yini ukuletha umahluko? Sibone mhlawumbe kusiba sobala ukuthi olosekelo ukwedlula omunye ngubani.
I-debate iyayichazise ukuthi ingqwele ngubani. Njengoba ubaba uBiden ukhitshwe yi-debate, esala okuluphala nje kwathiwa hayi laphana hayi baba, yena kwamphela isikhathi esifitshane wayengikhona ephuma. So kula ababili abaseleyo kuya ngokuthi babebuzwa mbuzo bani and ukuthi baphendula njani. Njengoba usizwa abanye bathi hayi umama uHarris usekhona, kaka sitshele ukuthi ipolicy yakhe ithini ngemkonomi, ngedefense, ngeborder lani. Kaka yindlela hlala ukuhlala abe lama-interview siza ukuthi nxa ebuzwa uphendule asethini. Ngakho kusase lesikhathi abakayibonisisa ukuthi hayi bami kanjani. Lwana abanye bathi ube ukhuluma umuntu i-language yakhe ngiyakudala, akula okutsha sitshela khona. So angazi-ke njalo.
Unkosikazi Harris uza kwenza umhlangano namuhla lapho azakhuluma khona ngokudula kwezinto ikakhulu inhlelo zempila kahle. Ubona lokhu kungamphathisa yini ukuthini athole usekelo njengoba kunguye osembusweni lo Mongameli Biden?
Ngokubeka kwakhumbuzo uphinde wawuphendula. Abangale ngakuma Republicans bathi hayi ungathi uBiden. Inkinga ekhona ni ivela kuBiden lo Harris engacaci. Ngakho ke nxa umkhono musehla izinto zidura kanti uzakulungisa njani la kuvela phakathi kusonakala.
UTrump yena ubona eqhuba njani la?
Kuya ngokuthi wena ungaphi empilweni. Kwaba amabhizinisi bamthanda ngoba uyehlisa ama-taxes bamthandela khonokho.
Umnumzana Jabu Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit ngomgqibelo. Kulabanye abathi bazatshengisela besola abakubiza ngokuthi kubotshwa mahlana kwamalunga amabandla aphikisayo lawa inhlanganiso ezizimeleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owake wamela iluphane East edalele ePhalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu elisanda ukwethula umbiko lisola elithi ikuhlukuluzwa kwabantu elizweni phambilini ngomhlangano weSADC. Umnumzana Dlamini usungula lingxoxo.
Ake sizamele ukuthi nxa sikhuluma asikhulumele ubukwa. Asizamele ukuthi nxa sikhulume asikhulumele ukuthabisa amakhokheli bethu. Kodwa sizama ukuthi sonke singabantu beZimbabwe sibambane, sikhulume iqiniso sakhe ukuze iZimbabwe ibe lenhlala kahle. Nxa kathesi sikhuluma ngendaba yokuthi abantu batshengise ngomlomo ukuthi bafuna ukuthi kube namademonstration, ihulumende ibisiqalisa ukuthusela abantu, ukutshela abantu amandla elawo ukubotha abantu. Into yakhona iziyefika kupresidenti. Upresidenti statement sakhe last week ukukhuluma ngesishona esithi sanabantu wathineta thinoba bezi uyazi ukubazi umuntu ngesancele nendlela esiyaziyo kuthina ukuthi kutshoni ngoba siyakwazi ukwenza kanalina. Ngoba sithale engitshoyo ithi i-constitution yeZimbabwe iyafuna ukuthi abantu batshengiselwe. Iyahamba emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelangelo nje sifuna ukuba nehlanganiso. Kumbe sizafuna ukuthi sibe nema-demonstration esiyenzayo. I-constitution yeZimbabwe yakuzumakhe. Ayikwani. So, nxa khathesi uhulumende lokhu okufunwa ngabantu okusemthethweni iqalise yona ukubotha abantu. Engakatshengise iqalise yona ukuvalela abantu emajele, isethusela abantu, iqalise siphiwe amapholisa ngendlela esabisayo, siphiwe i-army ngendlela esabisayo. Amalunga ehulumende entshintshana ukuthusela abantu, ukutshela abantu ukuza kwenzakala bangademonstrate. Yikho okusuka kusethuse thina.
Ungathini ngamazwi kaMnumzana Dlamini, Mnumzana Dube?
Ngiyamuzwa ubaba Dlamini, but okunye kumele sikunanzele njengabantu baseZimbabwe ukuthi ama-right yethu eyokudemonstrate yenza inga-aseti yini ezinye inhlelo ekona kumbe abanye umuntu oseceleni kwafa kuma-aseti yini. Ungananzelela kathe esi-demonstration le efakiweyo okuthiwa kumele besekematshonaland kwesimhlaka 17 ebhalela amapholisa ukuthi mhlaka 17 bafundisa ngitho lo-grade 1 uyakwazi ukuthi mhlaka 17 iqala umhlangano wesithathu. So ngenzela enjalo ungavuma njani ukuthi kube lama-programs angufikelisi ngoba nxa udemonstrator kumele amapholisa abe khona phela lawo khonapha eduzane ukuze balincede ngoba nxa udemonstrator bayaqalisa ukulinda. So nxa besilwa abantu i-main power sangathi bangapha baye bengikho ngoba kule program yesakhe enkulu efuna i-security eningi. So kuyabe kungasa-security ngaleyo ndlela nxa ivimba ukuthi kungabi naleyo ndlela kungaba yilikwethula na ilungile. khonoko otherwise bazimba okuningi ngokuthi kungabi njalo sathi sonke le okwenzele ngademosethi isikhathi sonke lesi somjanuwari aphumbe sithi july kumbe aphiphiday libe sethola kuyini beze bezodemosetha ngelanga lesathi iwhy befuna udemosetha ngelanga lesathi yiwumbuzo wokuqala wona lo kubaba uDlamini. Okwesibili ukuthi abantu babothiwe kumele kwesinye isikhathi sisuke indlulo ekhasini singangunguni sibe kwazi ukuthi abantu babothelweni ayikhona ukuthi umuntu engabotha nanxa kungaphathelanani nezepolitiki ngoba ipolitijini sokuthi awubani ubothiwe kumele kucacwe ukuthi ubani ubothiwe ebesenzani ngokomthetho vele ngomthetho phela kathesi kubona ngendlela abakhuluma ngayo sokungani ngabantu abafuna uku-amenza umthetho.
Naso-ke indaba mnumzana Dlamini,
abantu abafuna ukudemonstrate ngabakhona naye bayisho uhulumeni, yikho-ke labo bantu abakhona nayo bayazithethela ilanga lokudemonstrate abakhethelwe uhulumende ngoba uhulumende konke kiyo ku-right. So bona bakubone kufanele ngalolo langa ngoba yibo abalezikhalazo ayise uhulumende, kanti shuwa bekufuze ibe yihulumende esitshela ukuthi demonstrate angelanga elinje. Njalo kuliqiniso ukuthi ihulumende bayifune ukudemonstrate ukuthi abantu bademonstrate akuqalisi khathesi ukuze kube lomhlangano kuba lobunzima obumangalisayo, kube kanti yona yenza umhlangano everyday lasefuna ukwenza khona umhlangano. Ukhuluma ngohulumende siyaziyo abantu bakithi eseyabantu abaningi bebotshwa bebethula ukuthi benze imihlangano abantu abaningi benyamalala.
Mnumzana Dube,
isikhathi esiningi nxa usenza uplana into zakho into okuthiwa yi-timing iqakathekile kakhulu ngoba yonke into oyihlelayo ayisikho ukuthi ingabhawunsa. So kumele usole ukuthi ngesikhathi efuna ukudemonstrate kulezi zathu ebazize babazimba ukuthi asinanzeleleni izizathu thina singafuna ukuthi siyenze ngenkani lapha kulokunye sesixoxana namapholisa sokuyikuphikisana sesizobona ingani ilokozeli ama-rights ethu awudemonstrator asezinziwe. Akunamuntu osikhethelayo ukuthi sidemonstrator lini, kodwa ungakhetheli ilanga lakho ubona ukuthi leli langa lisiye. Akuna programu eyenzakalayo uhambe uyedemonstrator, akunamuntu ozaba yi-program dawo. But isikhathi esiningi ungakhayelela kona abantu abathi amalungelo abantu ayephulwa, i-timing yabo i-wrong. Isikhathi esiningi baye befuna ukwenza iprogramu phezu kwenye iprogramu.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU PF, owayemela iluphane East edale lephalamende obekhuluma ezimele endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu, belo sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7 labasakazi linjani, ngingajabula ma i-audio yami lingayifunda emsakazweni. Kakhulu bakithi kunzima, lonyaka kunzima sibili, izifuyo ziyaphela. Singakhanyela kathesi khona lapha sikhanyele ibubi, yona le ibubi yethu. Akula tshani, amanzi kwezinye indawo sekhatshana. Ukhanyele inkomo emalungu, inkomo zemalungu elupani lapha ezinatha khona, kuyahawulisa bakithi. Inkomo sezihamba imango zisiyadinga amanzi. Hayi, abantu bathwele nzima shuwa indawo eziningi, especially njengabantu bemalungu bathwele nzima sibili ngokuyanathisa inkomo emfuleni. Inkomo ziyafa and lo nyaka kunzima and lezibhorani ziyasilela. Sesicela bakithi ukuthi alubana kungaba lezinye inhlanganiso ezingabambisana lohulumende bancedise ukufaka nje izibhorane ezingaba lamaklebhu kwezinye indawo, ngoba singakhanyela sikhanyele ebubi futhi kuwadi 9 kulabantu lapho inkomo ezishota khona amanzi esezithembele ukunatha endaweni eyodwa. Lonyaka kunzima, lonyaka kunzima sibili msakazi, lonyaka kunzima akuchiphanga.
Kambe liwe liyabona okunye nakho Studio 7, kube selisithi ezindabeni kuthiwa amaNdebele abalangqondo bafuna ukutshaya, bafuna ukubotshwa. Khonapha amaNdebele babe beyenzeni? Ngoba abantu laba yibo ababuya bezobaqala bezihlalele ezindaweni zabo. Kathi sibagcwele insuza sebeyakhe imizi, futhi asikho insuza yodwa, indawo yonke sokugcwele amashona, sekugcwele indawo yonke igaya lonke, sokugcwele amapostola amalembu kuphela yonke indawo. So manje kuthiwe thina sizathula sithini? Ukuthula iZimbabwe ayilakho ukuthula, kodwa ngiyabezwa bekhuluma abantu bamaZANU PF bathi iZimbabwe ilungile lokuthula. Ukuthula kwangapi? Ukuhlukunyezwa abantu akusiko ukuthula, ikuhlukumeza abantu. Kusobala ukuthi uhulumeni weZimbabwe uphehla umsindo kulo msindo owudingayo okuvele yena ulwa lathi, uphehla umsindo.
Siyibonge laphana imbiko yenu. Okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngijabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.